sizokunika lonke uhlelo lokuhlabelela kunyana impilo yethu yonke sesikunikele ezandleni zakho ngoba besiziphethe
futhi
besingena Nkosi mayesethi bafana fundani kimi ntobekela ngimnana ngenhliziyo niyofumana